Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba nzima elizweni, kwabagulayo khona kuphambili bengatholi ukwelatshwa okupheleleyo ngenxa yokuvala kwamavinkili athengisa imithi kanye lokuthi abala mali yakwamanye amazwe. Amafamasi amaningi asethengisa ngedola leMelika kuphela njalo engela mithi eyiyo edingwa ngabantu kakhulu. Uhlupho olukhulu lubikwa kuyikuswelakala kwemali yokuyathenga phandle kwelizwe njalo akuqali ngabo ngoba labo bevele bethenga ngemali yaphandle. Umnumzana Bolton Mhlanga obeme phandle kwenye ifamasi wehluleka ukuthola umuthi uthi bayalile ukumthengisela ngenxa yokuthi ubephethe ibond note. Umhlanga uthi maningi amafamasi abevalile kuthiwa basahlolisisa ukuthi balempahla ezinganani i-closed for stock taking.
Ngeke ngazama lapho ukuthi ngithenga umuthi wezinyo kwenye ifamasi. Ngathi ngifika lapha manje nadinto ama bond note. Then bathi bafuna ama US dollar. Mina ama US dollar la adengelayo. Ngizenza ukuthi ngiphiwe phandle lami ngizame ukuhlanganisa le US dollar la ngkhona. Kuyaye kunzima ngoba yeyo ifamasi adivuliwe. Amanye adevaliwe kuthiwa closed due to stock taking.
Ugogo Dlamini uthi sebethwele nzima ngoba bengela mali yakamanye amazwe ikakhulu labo abangela abantwana abaphandle kwelizwe.
Tinogogo vilasakwazi sesiyalahla silabantwana asizalanga kathesi amachukela ayadhula ama-cooking oil kawakho ekhemesi kulama-BP lama-sugar diabetes abonakali kuthazi kuthenge ngeyusa kumbeni ngelokhu zeni ngerandi nxa ngela mntwana ole randi ke ngiyetshontsha yini ngiyabuza lo mbuzo.
Iningi labanini bamafamasi bathi abangeke bakhuluma lentatheli izindaba ngoba besesabela ukuthi bengazithezela olulenkume. Umnumzana Johannes Kloet olefamasi kobulawayo uthi isimo lesi sedola leMelika saqala kudala lapho bekhuluma ngokulinganisa idola lebond note.
Inkinga ekhona lapha ukuthi i-situation leyi e-US dollar has been going on for a very long time. Befaka indaba yebond isiba yona i-1:1.
Isimo somnotho elizweni siqhubeka singamanga kuhle njalo abasebuzimeni obukhulu ngabantu makhaza ngoba laba ababusayo besithi bengagula baye kwamanye amazwe besiya uZulu engela mithi. Uhulumende usanda kunika isigaba semithi imali ephose ibe yizigidi eziyisikhombisa kuzigidi ezingamashumi amabili lane ezifunekayo. Ingcosana le ayifiki ndawo njalo isibangele ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Laba abathengisayo bazigezile besithi ngabe labo bathenga ngemali yakuleli bebezathengisa ngeyakuleli kodwa akunjalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.